umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasosha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa umnangagwa labanye bakhe kuZANU PF bathembisa abantu izulu lomhlaba, impilo yesinzima okumangalisayo nanku umnotho oqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni kunangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impilakahle yethu lokhu isehla isehla ngelanga. Wonke amayouthi akusela msebenzi, akusela kudla, so yikudubeka kuphela. Yikho libona sokugcwele ama-drug addicts, abantu abasebenzi enza okwedakamizwa ngoba akusela msebenzi eminingi nxa ye-ED. Umgabe ube ngcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle.
Amazwi kaMaphosa agcizelwe ngunkosikazi Audrey Maseko laye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu.
Lo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo. Instead yena ubulele ilizwe, wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe, kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in the sense yokuthi wahle wenza kwaba wesi. Ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona, akulanto eguqulekileyo. Ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayehle, into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi, lo lalo usithengisela ngentengo yakhe ayifunayo.
Umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babesasa yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu. Kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka, yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya uMgabe lo Mnangagwa. Ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kaMgabe for almost over 40 to 50 years. Ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa nguMgabe, yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe. Isikhathi esiningi uba yingcitshi ukwedlula utitsha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu nama-human rights. Ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo.
Kodwa ilunga le-ZANU PF umnumzana Mnashe Mdudza uthi labo abantu uMgabe wayebusa ngcono kulo Mnangagwa bayaphosisa.
Thina kwebandla le-ZANU PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathesi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana, embi isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Amazwi kamongameli wethu President Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe, asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu siye phambili.
Ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi uMgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye esihlala ehanqwe ngamasosha. uMnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende nguMgabe sithi wayezama ukumgenqula. Wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe uMnangagwa njalo wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.